So we see card is in Dabaru VOA in Jebele.
Divana kwezekuseni mthwakazi ngolwesine mhlaka 11 kulwezi 2021 igama nguNtungamile Nkomo nanzi ezihamba phambili kubhubhe abathathu nge-COVID-19 eZimbabwe izolo.
Sibone advocate Mahere formally a statement esi clear all the confusion ngendaba leyi.
Uhulumende uthi uzabopha be-MDC alliance phezu kombiko wamanga obusithi umnumzana Tendai Biti uthunjiwe. Kodwa leli bandla lithi ayisilo elethu le lumbiko.
Sikhuluma kanje vele singathi for the kudliviki yonke nje iviki le edlulileyo kulo hlupho olukhulu endaweni eziningi abantu amanzi abayatholi.
Ukusilela kwamagesi kobulawayo sokudale udubo lokusilela kwamanzi. UZulu weMelika ukukhefu labalwa izimpi zaleli lizwe ele-Veterans Day namuhla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugatsha lwezempilakahle luthi kubhubhe abantu abathathu nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Luthi njalo kutholakale abangamatshumi ayisithupha 60 belomkhuhlane lo. Phakathi kwabantu laba abangamatshumi amabili ngabafunda ezikolweni zeMathebeleland South kuthi abalitshumi lane ngabezikolo zeMaswingo. Uhulumende uthi abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane bedlula inkulungwane ezilitshumi lane 14,638. Uhulumende uthi abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane bedlula inkulungwane ezilitshumi lane 14,638. Abahlatshwe esibili bazinkulungwane phose eziyisishiyangalombili 7,862. Uhulumende uthi uzabopha labo abethule umbiko wamanga obusithi umsekeli kamongameli we-MDC Alliance umnumzana Tendai Biti uthunjwe ngabantu ekade behlomile. Kumbiko awethule izolo umphathintambo obona ngendaba zasekhaya umnumzana Kazembe Kazembe usolele libandla esithi lilomkhuba wokuqamba amanga ngokuthunjwa kwamalunga alo afana loJohana Mamombe labanye bakhe ngenjongo yokungcolisa uhulumende weZANU-PF. Amazwi la alandele umbiko obikwa wethulwe ngenye inkundla yezindaba obusithi uBiti uthunje ngabantu abahlomileyo. Kodwa isikhulumeli se-MDC Alliance uNkosazana Fadzai Mahere waphanga wawulandula lumbiko esithi ungamanga aluhlaza. Ukucacisile njalo izolo ukuthi lokhu akuzange kwenzeke njalo ayisibo abethu le lumbiko. Lanxa kunjalo uKazembe usolele libandla esithi lithethe isikhathi eside ukuqondisa lindaba. Ngokunjalo uthe amapholisa azathathela bonke abalokwenza lombiko lo amanyathelo. Sixoxele siphathamandla se-MDC Alliance eMelika umnumzana Tim Moringayi.
Into eqakathekileyo ikukhuluma iqiniso. sibone o advocate Mahere phuma le statement esi clear all the confusion ngendaba leyi. So okwathesi thina sithi okukhulunywe ngo spokesperson we MDC o advocate Mahere yikho leqiniso lokho kukhulunywa yigovernment lo minister uKazembe Kazembe lati siyakwazi ukuthi igovernment eZimbabwe le kokhelwa ngumongameli Mnangagwa vele baqalisa izinto zokuthunja abantu and abasoze baziqakathekise endaweni zamakhoti but sibona ukuthi iqiniso liphumile khonapho ku-advocate Mahere. So lokho kukhulunywayo ngominister lokho hayi sizakubeka eceleni iqiniso lizasisiza and vele we are not worried about it.
Umnumzana Tim Moringai isiphathamandla se-MDC Alliance eMelika. Ikhansili yakoBulawayo ithi udubo lokusilela kwamanzi luzaqhubeka kuleli dolobho ngenxa yokucitshwa mahlayana kwamandla kagesi osokuphazamisa inhlelo zokuhapompa. Umabhalane walikansili umnumzana Christopher Dube uthi uhlupho lolu soludunge inhlelo zamanzi emadamu abalisa eyomzingwane iNyankuni inxema waterworks lezitichini zeFernhill Cowdrey Park kanye lenyama endlovu aquifer. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele siphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi.
Sikhuluma kanje vele singathi for the ukuziliveli yonke ngeviki leyedlulileyo kulo hlupho olukhulu endaweni eziningi abantu amanzi abayatholi siyananzelwa ezinye izigaba kubo wadi Wad 22 silezinye izigaba lapha abantu bathola kancane abuye ntambama sile ndawo futhi izigaba kuwad 20 i-area zenkulumane zonke lezi lazo kuba lo hlupho olukhulu lokuthi amanzi abuya nyamalale silezigaba ezinyabo wad 8 into efana nayo ikakhulu amalokishini amaningi ngapha ama-suburbs ama-eastern suburbs kulo hlupho olufana nayo olwamanzi. Uhlupho esilalo futhi sinanzelela ukuthi kule heat wave abantu bebekhangela ukuthi ngenxa yama-high temperatures abantu bebekhangele ngamanzi bayawathola izikhathi zonke but nxa sibane kuba nzima kakhulu ngoba ngananzelela nxa kutshisa kanjani bafuna ukunatha amanzi kakhulu abantu bayasebenza lokugezela indawo eziningi amanzi ayasebenza kakhulu lama-bowls akhona kodwa siyananzelela ama-bowls abantu batshele ukuthi amanzi banganathi. So ke singakutsho ukuthi bekukhangela ukuthi engxenye ngayo indaba leyi iyalungisiswa masinye abantu bathola amanzi lalayo mayabezeso kuthiwa bake ngeza lahleka ngabe khona bese kwafeta iphambing system lapho ngokunye kusinga ama challenges amakhulu
labo abaswelayo amanzi bathola yini usizo kuma bowsers kumbe ezinye inhlelo njalo kuyini elikhuthaza ukuthi ngabe icouncil iyakwenza ukwenzela ukuthi uhlupho lolu lungaqhamuka kube lendlela yokuyilungisa.
Siyananzela kulezikotsho ezikhona ziyancedisa abantu kodwa njengoba sinazisa amanzi ezikotsho anathwa abantu bathi sikhareje bana bayanathi kodwa njalo icouncil ivele ilohlelo amabhawuzi okuthi nxa sokusiba nzima amabhawuzi ecouncil aphume esabalale elanda lezo ndawo ezingatholi manzi ukubana abantu baphathiseke kuba kuhlungu kuphela nxa ukuthi indawo lezi sezisiba ningi ngoba amabhawuzi alawo ecouncil angcine aqine sekukhulelwa ngumsebenzi kodwa kwakade sibona ngathi hayi kuyazameka indawo ezilohlupho masinya bazincedisa ubana bazikhala kodwa singakutsho lathi ukuthi kuzakhamiza sisamene ukuthi nxa amanzi wathwelile nxa engabuya sikwenza siyakhuthaza ukuthi asikwenze into abantu bakhelele amanzi bawagcine bavale kuhle babonta ngengcekeza ukwenzela ukuthi ngamanzi ehambile bengathwali nzima kakhulu abantu ikakhulu ngekunanzela ukutshisa lokhu khona. So esikutshoyo ukuthi iBulawayo City Council ayilungisisa uhlupho lolu masinya ngoba sibona ngathi sesiba lesi khali nje lokhu lusanda kusiba lama-problems ukuthi kuthiwa amanzi ahluphala lapho manzi ahluphala laphayana. So ingxenye icouncil ngayiyadinga esikhathi thina i-lasting solution ukuthi abantu lolu hlupho lulungisisa abantu bathole amanzi ngoba kuba nzima ukuthi abantu phila amanzi bengelawo ngoba amanzi ayiyo impilo njalo kule ngozi yokuthi nxa amanzi engatholakali abantu bagcina bethatha amanzi kwezindawo ezingalunganga ezilamanzi angcolileyo uthola abantu sebefuna ukunathi kakhulu abantwana nje basikhuphaa ngokuthi kuyatshisa kuleyo idova abantwana sebenganatha amanzi esikotsho nalana gcine futhi ukuthi singayinhlupho zokuthi abantu begcine sebengabagulayo. So ke siyakhuthaza ukuthi council masinya ayibambe lolu dabi lungisise uhlupho lwamanzi lolu ukuthi abantu bathole amanzi ngendlela yakho.
Umnumzana Ambrose Sibindi ngowenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Ibandla lezaphu lithi lithola usekelo olukhulu phakathi laphandle kwelizwe kulezinsuku kulandela ukukhetha kwalo inkokheli entsha emhlanganweni walo weCongress kusukana ezedluleyo. Umkhokheli waleli bandla omutsha umnumzana Sibangilizwe Nkomo oyindodana kamuyi umnumzana Joshua Mqabuko Nkomo uthembise ukuthuthukisa leli bandla ngenjongo yokunqoba kukhetho oluzayo. UChris Gande weStudio 7 uxoxelo saphethe isikhundla sesikhulumeli saleli bandla njalo engunobhala jikelele walo umnumzana Mthulisi Hanana.
Into esisezakala kuzaphu ukuthi ngemva kweCongress lapho kukhethwe khona ubukhokheli obutsha bukazaphu sokulabantu abaningi okumangalisayo abathi bona sebefuna ukubuyela ekhaya babe ngamalunga kazaphu. Abantu sebenanzelele ukuthi ubuholi lobu obutsha buthembisa ikusasa elingcono. Nsuku zonke lokhu esifike kuCongress sinamalunga amaningi kakhulu azojoyina lenhlanganiso yeli qiniso sibili baningi abantu azibejoyina uzaphu ngemva komhlangano omkhulu weCongress.
Manje khona ukukhankasa okugcweleyo liza kuqala nini njengoba siyabona ukhetho liyasondela?
Ukukhankasela ukhetho kangikholwayo ukuthi zingafaka ilanga lokuthi siqala mhlakabani, ngoba kathesi umsebenzi wethu wonke esiwenzayo ukukhanga abantu lokuhuga abantu ukuthi babe kuzaphu. Isiqoqela sakho konke khonokho yikuthi babuye bazovotela uzaphu. Ngathi nje lakho kufana nokuthi sesiqalisile ukukhankasa, sikhankasela ukhetho. Kodwa uhulumende nguyozaphawula ngaphambilini ukuthi sokuzikhathi sokuthi kukhankaselwe ukhetho luka-2023. Okwakhathesi thina sikwenza njengebandla yokwakha ibandla lethu, ukuqinisa abalandeli bethu nokukhulisa inani lamalunga kazaphu eziqintini lezigabeni lapho esilama branchi khona.
Umnumzana Mthulisi Hanana ngunobhala jikelele webandla lezaphu. Usaphethe njalo isikhundla sesikhulumeli saleli bandla. Seli kubonile na ukusemaphephandabeni. Izim Life ithi ukomanda webutho u-Air Vice Marshal Michael Moyo usemangalele isikolo seDominican Convent enkantolo ngemva kokuba isikolo lesi sale ukuthi ahlawulele indodakazi yakhe ischool fees ngedola leZimbabwe. IZBC ibika ukuba umongameli Emasoni Mnangagwa utshele abasekeli bezanu PF izolo ukuthi ilizwe lizaqhuba ukhetho lwama-by-elections edale lephalamende lawamakhansili ngomnyaka ozayo phakathi kwenyanga ezintathu zakuqala. INewsday ithi ama-helikopta kamongameli Emasoni Mnangagwa amabili amiswe eMarondera ngaphandle kohlelo izolo ngesikhathi uMnangagwa esiya emkhosini wokuvula umgwaqo obulungiswa eMutare. Iphephandaba leli lithi kunakanelwa ukuthi enye yalawa mahelikopta ibesehluleka ukuphapha kuhle. Sokuyis isikhathi sembiko ye no
Studio 7 ku Studio 7 ku Studio 7 salibonani salibonani kasakazi salibonani basakazi bamabahle nabalaleli bonke abalalela lo msakazo sithi sike siphawule ngoba phela into mayite yafika endlebeni zakho kumbe yafika emehlweni akho iyadinga ukuthi uyiphefumule ngomlomo iyadinga uyiphefumule ngomlomo ukukhuluma sizahlala sikhuluma sibili ngoba umsakazo ungowabantu njalo umsakazo ovumelekileyo ovumela noma ubani ukuthi abeke umbono wakhe kuphela nje maye sikubeka ngokuhlonipha singakubeki inhlamba sibeka mhlawumbe into ezingasiyakha kumbe ezingasisa phambili hey nansi indaba enzima kute emavukini amabili adlulileyo lapha amaviki amabili noma ndivike elilodwa umnanka kwa oko wavela esithi yena uJoe Biden bakhulumile sibili kodwa ke ude uzamfonela hey into esingethusa nasi siyabona lapha uJoe Biden u-invite amazwe amaningi kakhulu lapha ukuthi beze ku-summit ye-democracy ezoba khona manje ngo-December isimanga ukuthi iZimbabwe le ekamnanga kwa otena uJoe Biden ude uzamfonela ayikho kuleyani list yalana mazwe kanti uJoe Biden ude emfonele umfonele kumbe kade akamfonele maye ukuthi umfonele kusho ukuthi umfonele wamtshela ukuthi wena ku-summit vela sisakufaki yini kuyakufanele ukuthi umnanga kwa eze phambi kwabantu echaze futhi ukuthi engabe ekufonelaneni kwabo kwacina ngani ngoba phela siyabona ilizwe lezimbabwe lifakwanga kusummit laphana kungakuthi alikhawuntwa vele ngendlela ode vele kalila democracy ezimbabwe laphana kakula democracy yingakho ubona lingalistwanga lapha amazwe ale democracy ayazi ukuphatha kahle abantu bawo alistiwe laphana abahlonipha amalungelo abantu engicabanga ukuthi umnanga kwakhe kehlala phansi back to the drawing bodi ecabangisise yazi kulula kabi ukulungisa into enjengaleyo yelizwe lezimbabwe
ngiyabingelela ku-Studio 7 angilawo amaningi engiwathoyo bengicela ukuthi i-audio yami le idluliswe kuzo zonke indawo mhlawumbe engxenye singathola ukulamuleleka ngingumzali ofundisa abantwana etholotho esikolo kuthiwa inemani silohlupho lapha lokuthi ezikolweni besibhadala i-school fees infact sibhadele i-school fees semasiqeda ukubhadala i-school fees kathese sidibana lokunye sokuthiwa sokumele si-top up kunjalo utop up nge-8000 RTGS or nge-1440 rand noma nge-$90 failure to that kuthiwa abantwana bayaxothwa ezikolweni so bengicela ukubuza ukuthi into leyo yinto esemthethweni yini noma njani ngoba ngeke ngezwa i-government ikhuluma ku-Studio 7 lapha ukuthi abantwana kabala mvumo yokuxothwa esikolweni so ukuthi kathi abantwana baxothwa njani esikolweni sezokuba kade kubhadelwe i-school fees imali ebifunakala esikolweni after that sebejika besithi sokulenye imali osokumele i-top up ukuthi imali ye-top up kulilungelo labantu yini lokuthi kwena kunga-top up ngemali yengaye 1440 rand or $90 noma 8000 RTGS kungabe kuyililungelo yini lokhu besicela ukuthi ma kungabe kuwukuthi kungaba khona abantu abanga-investigator into ezifana nalazenezo makungekho emthethweni ngingumzali ofundisa inemani esikolo esetsholotsho inemani ngiyacela kakhulu ku-Studio 7 ukuthi beke bendlulise lomlayizelo lo ngoba sithwele nzima kakhulu so into leyo ngabe ikhanya sengathi sizasibulalela abantwana ezifundweni zabo ngenxa yokuthi ma uzathi kade ubhadele inkalakatha yemali esikolweni bephinde bekutshela ukuthi sokumele utop up abo-1400 and something rand phezu kokuba abantu singasebenzi saphelelwa imisebenzi nge-lockdown akula muntu ongakwaziyo lokho i-government iyakwazi konke lokhu ukuthi abantu abasebenzi ngenxa ye-lockdown abantu baphelelwa imisebenzi ngenxa ye-COVID-19
kanjani basakazi nabalaleli be-Studio 7 endlini enkulu lo okhulumayo ngofeqiniso ekhuluma esejohannesburg ekhaya kuselubhani egana esigotheni esijabhiwa balaleli be-Studio 7 kunendaba ngempela tribalism yamangala nje ngaso sonke isikhathi kuthiwa uchamisa uchamisa kuthiwa MTC Alliance MTC Alliance. Why MTC Alliance kwayona ishayiwa manje lo chamisa le campaigner endanza semazwingo bamshaya kodwa mangabe kuthi uchamisa bamshaya ngaliphi ngoba abantu babo lonke bethu uchamisa kufana nokuthi mangabe uMDC usaphutha izano kodwa izano ingabuya kwayona futhi izishaye yini ingabuya yona izivalile abantu bayo ukuthi bengahambi yini ngoba masibheka nje okwezano izano okwakho okwayo okuphethiwe ngokwayo yodwa engafuni ukuthi izintuzane isherane nabanye abantu ma kuthi ngwezano ngokwezano akuyi kwenye iparty ngoba nabo siyabona manje abantu bayagijinyiswa ma ungasowezano nje kwisitha esikhulu zano ma ngabe awusapoti izano nje kusuthi uhamba ngenye indlela yezano umbulali wena uzano so-ke ngoba abantu bakithi babe lonke bekhala ngokuthi uchamisa is MTC Alliance MTC Alliance MTC Alliance nami salisho lelo ukuthi ayikakangeni upower asikakayiboni ukuthi yona isebenza kanjani asingeke sithi right lana kwamanje eSouth Africa kuthiwe abantu umuntu waseZimbabwe ubambe inkunzi endaweni ethile siyakuvuma yini ukuthi sonke sikufele lokhu obusokuthwadela abeZimbabwe sizigare yini kungasizo zigare
sarbonani valantini vakastudio 7 sarbonani linjani lonke lethemba liyaphila emakhumbini omhlaba lonke hayi bakithi akelisize lapha lonke balaleli nenkinga ngivele kuyahlaswa injekiseni lapha nye lapha yona ye-covid lapha yokugcina lapha kule jekiseni yokuqala abandihlaba ngayo ngangijonwa yibuguli ngazithola mphathekile engani mphethe imigodla eyi-20 esamende emahlombi ngehlule kukudla ngenza yonke into manje mhlaka-8 November bemvele kuyahlatshwa enye futhi manje lesibe ndihlabe yona kathethi simvuvukisa ifesi yachwabhana iba lesikofulu yakhubuka engani nhlanzi ekuquba amacholo angazi madoda bakithi uma sengilolo hlobo olunjalo manje kwenziwani nosizo kulakathi bengangena kwana nkomplaini emanzi esibhedlela banika ama-paracetamol lawo akusebenzi mara umzimbi uyamoshakala ngisuppose ukuthi ngenza kanjani ngalo mkhuhlu ngalo into la bayifake emzimbeni wami benempilo kahle ngenankinga lelela imikhuhlane yabo lebo bathestile bonke ngathesta ngena emazweni onke ngela mkhuhlane lowo manje kwamanje sithi ngikazi uhlatshwa lezi zinto sengigule yaphi seyisephawuli kenkinga ngala manje kusela abangihlabe yona emzimbeni manxa ngibuze ukuthi manje what is wish ngenza kanjani manje ngingathola usizo kuphi ngalo indaba labayenze enyameni yami sizani lapha abafowethu andlali into le yababa kungani isikhwekhwe abasifakile ebusweni bami kuyaluma mpela kuyabhedha efaci ngani ifake isikhwekhwe angazi ithi indaba ake ngisize what is the next step what I supposed to take it about my life was now in trouble.
Kungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-AFP ithi kulimale abafundi benye inyuvesi kwele Cameroon izolo ekudubukeni kwebhomba elijikelwe eklasini emhlubulweni walelo lizwe lapho kukhulunywa khona isingisi. Inkampani nye ivika njalo ukuthi owake waba ngumphathi ntambo wezemali kwele Mozambique umnumzana Manuel Chan yena ovalelwe esitokisini kwele South Africa uzahanjiswa kwele Melika ukuyabhekana lamacala okuntshontshwa kwemali engena ku $2 billion. Singene kudaba lweMelika. Uzulu waleli lizwe namuhla ukukhefu lokunanza abalwa impi zaleli lizwe ezitshiyeneyo ele-Veterans Day. Umongameli Joe Biden kanye lesiphathamandla sebutho bakhangelelwe ukwethula imbiko bebonga labo abazinikela ukungena kubutho belwela ilizwe labo. Lanxa imibuthano isavinjiwe kwezinye indawo ngenxa ye-COVID-19, abalwa impi laba bakhangelelwe ukubuthana kwezinye izabelo. Kolunye udaba olwehlukileyo, ikomiti yephalamende ephenya ukuhlaselwa kwaleli dale ngabasekeli bakamnumzana Donald Trump ngozibandlela isinqolonge abalitshumi ababesebenza kuhulumende kaTrump ukuthi baze kupha ubufakazi phambi kwayo ngalolu daba. Abantu laba bagoqela owayengumcebisi kaTrump umnumzana Stephen Miller lo wayebona ngokwethula kwemibiko kuhulumende uKylie McEnan. Abasekeli bakaTrump bahlasela ePhalamende eCongress bezama ukuvimba uMongameli Joe Biden ukungena embusweni ngemva kokunqoba uTrump kukhetho. Sixoxele ohlaziya izombusazwe umnumzana Difa Dube.
Uhlupho olukhona lapha babaNkomo mayelana ngodaba lolu asingakhohlwa ukuthi udaba lolu kakhulu lingezombangazwe lesi esingakubiza sithi politics ngesikhiwa okuza kwenza ukuthi kube lokukhophe olukhulu kakhulu kulolu daba ngoba into eza kwenzakala kulaba abalandeli bakaDonald Trump ababengamalunga ombuso wakhe kuza benzima ukuthi badalule konke okufaneleyo ngendlela ababe besenza ama investigation abadinga ngakhona ngoba bayazi mhlawumbe ukuthi lokho abangakudalula kuza kwenza ukuthi kukhangelele noma kucikele phansi ibandla labo lezopolitiki okungenza ukuthi ibandla labo lezopolitiki lingasasondeli kakhulu embusweni. Ingakho kunzima, ingakho sezabona labanye emuva bathi nxa bebizwa ukuthi bababuye bazoletha ubufakazi bangavuma ukuthi baye laphana phambili ngenxa yokuthi bayazi umthelela ongasukube khona phambili. Kodwa ke libona iqiniso belazi khona mhlawumbe ukuthi kodwa okwenzakalayo kwenzakala njalo kwakungalona iqiniso kwakungayona into enhle.
Uyatsho Dube ukuthi bakhona abantu bakaTrump asebeke babizwa kodwa bala ukuya kumaphambi kwalekomiti laba singabona behamba yini?
Ngibona kuzabe yinto esafanayo lale bekade esake sayibona ngemuva ukuthi banqaba ukuthi bahambe bayonika ubufakazi obupheleleyo. Ngenxa yokuthi udaba lolu ludaba oluhluphayo kakhulu babaNkomo ngenxa yokuthi luhlanganisa izinto eziningi ezenza ukuthi kwakhe kokunye kudilike okunye. Ingakho sibona nje besehlele emuva kakhulu ngenxa yokuthi bayazi mhlawumbe ukuthi kuzabe lomthelela omubi kakhulu kuyo yonke into lowo bufakazi abangahamba baye kunika. Ukuthi basakhangelele kakhulu ukuthi mhlambe kulolu khetho oluzayo iparty yabo iyenze ngcono iparty yabo iqhubekele phambili ihambe yenqoba bayenqoba le iparty kaMnumzana uBiden ukwenzela ukuthi bangene esikhundleni ngoba basaphitheka lakathesi ukuthi bona lokho bengakholela ukuthi banqotshwa. Ingakho abasozi bavumbulule into abayibona ukuthi mhlambe izakwenza ukuthi babe sengcupheni ukuthi bengasathola ukhetho kahle. So ambona ukuthi into abangayenza leyo babaNkomo ukuthi bahambe bayenika ubufakazi obuqondileyo obuqotho ngenxa yokuthi babevikela iparty yabo.
Umnumzana Difa Dube uhlaziya ezombusaswe. Siziphethe ngebezihamba phambili. Kubhubhe abathathu nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Uhulumende wethusela ukubopha be-MDC Alliance phezu kombiko wamanga obusithi umnumzana Tendai Biti uthunjiwe. Kodwa leli bandla lithi kayisilo elethu le limbiko. ukusilela kwamagetsi kobulawayo sokudale udubo lokusilela kwamanzi. Uzulu weMelika ukukhefu labalwa izimpi zaleli lizwe ele-Veterans Day namuhla. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.